isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 18 lwezi 2019 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usethembise izisebenzi zempila kahle ezitandazo kwakha izindlu lapho azabe ebathathela khona kancane kancane imali yokuhlawulela lezi zitanda emholweni. Amagqwetha amela induna umnumzana Felix Nhlayamazwe Ndiweni athi asalungisa amaphepha okuphikisa emthetho ndaba isinqumo esithethwe zinduna zeMathebeleland Chief Council esokuthi aphunyiswe esikhundleni. Inkokheli zamazwe awezwekazi le-Afrika ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa zithe gwaqa emhlanganweni oqalise lamhlanje kwele Arab Emirates owezenotho oweDubai for the Global Business Forum. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende usethembise izisebenzi zezempila kahle izitandazo kwakhela izindlu lapho azabe ezithathela kancane kancane imali emholweni yokuhlawulela lezi zitanda. Izisebenzi ngakwelinye icele zithi ziyamukela leli nyathelo kodwa udubo ukuthi linhlawulo ihlephunwa kuholo labo elivele lilincane. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi abaningi bakhanya bekwamukela kodwa belokuthandabuza besithi lokhu yikubengezelela kunhlupho abavele bebhekane lazo. Ngabe phela ubanika lezo zitanda ngaphandle kwembadalo. Umnumzana Anthony Majongozi omele abongi bakobulawayo ugcizelela kulokho.
Ngifuna ukukhuluma le ndawo yemasitenzi ekhuluma ngayo le government yeZimbabwe. Indawo leyi inhle kodwa amasitenzi lawa abantu bazowabhadalela njalo ukuthi i-SSB imali izohamba, i-SSB izothatha imali kuma-salaries abantu ukuthi ibhadale imali leyana njalo ukuthi amasenzi siyafuna kodwa imali njalo siyayifuna futhi ayikwani ukuthi bangabamba imali leyana yamasenzi vele sizosala silani singela imali yokuthi sithenge anything, imali yokuthi sithenge ukudla. Yalo siyabona ukuthi izinto sezikhwelele zonke.
Isikhulumi sabodokotela, uDokotela Mthulisi Bebe, uthi isimanga ukuthi uhulumende akhulume ngokwezitanda wona umumo wezibhedlela lokhe ungakalungisiswa.
Akulazitendi esizaziyo thina ekuthiwa ziphiwe ngodokotela. Asikayizwa enye zizona lezi, asikwazi ukuthi zikhulunywa ngubani. Njalo isimo ezibhedlela lokho zifanana. Akulabodokotela, iminyango ivaliwe. Isigulane siyabisele ezindlini.
Unkosikazi Nodumo Ndlovu ongumongi uthi udaba lwezutanda baluzwile kodwa abala siqiniseko kumbe indlela yokuthi bathathelwe imali.
Udaba lwezutendi siluzwile kakhulu and asikwazi ukuthi into indlela zokuthi besithathele imali asho ukuthi zikhona
zokuthi zikhona.
Unkosikazi Mildred Nyono isigulane esivele emaphandleni uthi lokhu kungamanga kuhle ezibhedlela.
Ukuswelakala kwabodokotela empilo kusithwalisa nzima. Mina ngisuke esibhedlela senkayili bengithiwe ngizodinga ukuthi ngisizakale, kangisasizakalanga, sengibuyela futhi ekhaya kungela lutho engikuncede engikutholileyo. Kanti manje kuyaphetha ngani? Odokotela bengekho beshotile, sithini? Kumanjani? Siyahlupheka, sisela kube labodokotela.
Kuviki edluleyo umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadaya Moyo wethula umbiko ethi odokotela labongi bazanikezwa indawo zokuhlala njalo abongi sebeqalile ukubhalisa ukuze bathole lezo ndawo. Le ngenye yemizamo kahulumende eyokulungisisa izikhalazo zabodokotela ezokukhwezelwa iholo. Odokotela baqala ukukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo elincane kanye lendawo zokusebenzela ezingalunganga ekuqaleni kwenyanga kaMpandula. Izisebenzi zempilakahle zikhanye zithandabuza lokhu zithi nxabe zaphinda bahlephunelwe enye imali kuholo elivele lingeneli pho bazasala lani. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amagqwetha amela induna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe ndiweni athi wona asalungisisa amaphepha okuphikisa emthethondaba. Isinqumo esithethwe yiKhansili yezinduna zeMathebeleland, eMathebeleland Chief Council, esokuthi aphume esikhundleni ngoba engayisilo zibulo okwakufanele lithathe isikhundla sikayise uMoyi uChief Kayisa Ndiweni. Umdeni wakondiweni uthi uNhlanhla yamangwe ulokho eyinduna yehlamba baloyi ngoba yiwo eyamkhethayo njalo ulezi zathu ezibalulekileyo ngokwenza lokho. Omunye wamagqwetha amela umnumzana Ndiweni, umnumzana Dumisani Dube, utshele uSandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basalungisisa amaphepha ukukhweza emthethwandaba ngolwesine kumbe ngolwesihlanu.
Yes, sihambe emthethwandaba ekhodi sicela ideklareta ngoba officially asika besingakaziswa yini kudini phandle kokuba kwezinto esizithola ku-social media.
Ye, ungachasisela ukuthi ideklareta leyo kuyini?
Isinqumo esivele emthethwandaba esiveza ubana ubana unduna uKhayisa yilokho unduna akulanto esitshintshile ngoba ngomsekelo somthetho eZimbabwe induna ikhethwe imuli yayo bese proclamation by umongameli welizwe and akulo omunye umuntu ongabisele emuva leso sinqumo nxa sivele senziwe phandle kwamongameli welizwe.
Kulesinye isahluko somthetho esinika ezinye induna amandla wokuthi singamsusa esikhundleni omunye wabo nxa kukhona okusolisayo.
Nxa kukhona okusolisayo kuba kekhethi induna ezintathu ezihambe emndeni ziyehlolisise chwayisisa bese zinika ama-recommendations. But idaba emntwini olukhona induna uKhayisa ayizange yatshela ukuthi kulohlupho, ayizange yabizwa ukuthi izophendula. Lapho ngikuzwa nje ngomahlemkemu ukuthi kulomhlangano lapho kumele lo mbono ukuthi imiswe induna yapho into ngasemthethweni ngo-2014 umongameli wayekhona upresident then okugcotshwa elikwenziwa embheni lezinye izinduna into iyadlula kudala.
Nibona ingani ngesiNgisi lile strong case yini?
There's a strong case, ngicela umthetho uphambaniseke isekelo sombuso lemthetho eminingi kakhulu. Hhayi emthethwandaba clear flag matter isiza yini.
Kodwa kwakathethi induna lokhu eqhuba umsebenzi njengendona.
Ye, lokhu eqhuba umsebenzi ngiyaba la izolo ekuseni lasemini. Lokhu eqhuba umsebenzi njengendona akula nto emisileyo.
Nxa kungelalutho lulotshwe phansi lihamba lithwele nemthethwanda lina liyathi likubone nga?
Hayi, kunezinye induna esiza zikhuluma so akimi sizathola ideklareta esake sikhale libe bemukubele kukhuluma lokho abakhulumayo okuphambanisa uZulu.
Lo ke umnumzana Dumisani Dube, igqwetha elimela unduna yenhlamba baloyi umnumzana Hlanhla yamangwe Ndiweni. Limuzweke exoxa lapho ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7 ekoBulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo uNkosazana Judith Ncube usekwethekeleleni kwelebhilithane lequla lakhe ngemva kokunxuswa ngabenhlanganiso ephathisa amazwe awezwekazi le-Afrika kwezemnotho lentuthuko eye-British African Business Alliance. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela udaba lolu ngokugcweleyo.
UNkosazana Ncube ukhokhela iqura eligoqela iziphathamandla zogatsha lokwethekelela kwelizwe labebhanga elikhulu elizweni ele-Reserve Bank of Zimbabwe uhambo lokwethekelela amadolobha atshiyeneyo awengilandi bekhatshwe ngababanxusileyo abenhlanganiso yababha behlangana labosomabhizimisi. Ngemva kwemhlangano labeBrithani, iqula leli libe lethuba lokuhlangana lezizalwane zeZimbabwe ezihlalayo kweleBrithani ezidabuka koBulawayo. Unkosana Judy Ncube uchaza lo mhlangano ukuthi ubungowani.
Sibuye lapha uzofaka amakhanda ethu ndawonye labantwa bethu, labafowethu. Uhambo lolu olokukhangela ngezentuthuko kwaBulawayo, sincedisane, sidinga i-input eyabantwa bethu, eyabafowethu abangapha, ukwenzela ukuthi sibambisane umsebenzi lowo okoBulawayo. iBulawayo yayihlonitshwa nge-industry, yikho nje silapha sizodinga ukuthi nxa singazuzama-investors sixoxisane, sibonisane ukuthi sibambe njani.
Inzalo kaBulawayo eseNgilandi imtshele ngobunzima izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezidibana lazo ekutholeni usizo kungatsha ezijinini zikahulumende. UmaNcube uthi uhulumende wakhe usekulungisisa lokho.
Ukungena kule ihofisi uphume kuleyana, ungena kuleyana ihofisi kwenza abantu benyampe. Kungakho umongameli usethe usefuna i-one stop shop. Umuntu ozangena nje alungiselwe konke, aphuma ahamba eqalisele. Silokujabula okukhulu kakhulu ngemhlangano elungisiweyo, sahlangana labantu abaningi. Abaningi bakhona bazimisele kakhulu ukuthi bebuye koBulawayo. Kubahlali bakoBulawayo asisukumeni, akula nkwali eyaqhwandelenye.
Umnumzana David Smith umgcinihlalo we-British African Business Alliance iBABA, umanyana wasomabhizinisi beBrithani ababona ngezobudlelwane bokuthuthukisa izwekazi le-Afrika abayibo abanxuse abedorobho lakoBulawayo.
We are a diaspora-led network of business leaders in the African community in the UK, looking at what we can do to stimulate investment, business partnership, development projects and the creation of jobs on the continent. It's not a traditional international engagement. I see it as the mobilization of the power of the diaspora, the power of the African community.
Umnumzana Smith uyaphambili egcizelela ukuthi kungani bekhethe idolobho lakoBulawayo.
Bulawayo is at a point in its development where it has a rich history. It has huge resources available to it. It has a vibrant population, and yet it is missing many, many things. And part of that is investment. Part of it is also organizational
management.
Umama uzalapha ngokulandela umkhankaso we-devolution of iBulawayo, or ngathi devolution, which is the main issue ekhona ekhaya. Manje namhlanje uzile lapho kuzehlangana lamaZimbabweans ukuthi asethulele lolo daba, njalo lokuthi thina esikhatshana esihlala ngapho ukuthi kuyini esingakwenza ukuthi siphathise abakwethu abasekhaya.
Umnumzana Zwe Reeves ebekulombuthano uthi okumjabulisayo ngokuza kwamphathi ntambo ludaba lwentuthuko yakontuthu ziyathunqa.
Okuqakatheke kakhulu yikuthi uminista ubuye ethwele khona okuyikho okuqakathekileyo mayelana ngeBulawayo development. I-focus kaminista ingeyeBulawayo and development of Bulawayo. Wonke umuntu obuyileyo lapha abavela koBulawayo, izizalwane zakoBulawayo ziyazi ukuthi koBulawayo kuyini okufunakalayo.
Umphathintambo koBulawayo lequla lakhe basesele minye imihlangano labosomabhizinisi beNgilandi, njalo bakhalele ukubuyela ekhaya kondongazwelene ngemva kokwethekelela leyo lizwe okwensuku ezilitshumi. Ngimele Studio 7 eBradford, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Inkokheli zamazwe awezekazi le-Afrika ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa zithe gwaqa emhlanganeni oqalise lamhlanje ozaphela kusasa kwele Arab United Emirates wezenotho oweDubai for the Global Business Forum GBF Africa 2019, oqoqwe ngabenhlanganiso yeDubai Chamber of Commerce and Industry. Abangena lomhlangano bagoqela umongameli abanjengoGeorge Weah weLiberia, uDan Fowler weSeychelles, uCarlos Agostinho dos Santos, inhloko kahulumende leMozambique, uRuakana Ruganda, inhloko kahulumende weUganda, labanye. Ukuhlaziya uhambo lukaMnangagwa lokuya eDubai. Sixoxele lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Andrew Zwambile.
Angiboni ukuthi kungasincedisa njani ngoba masikhuluma investment thina kulokunye singakwenzi kahle ikakhulu ngaso kukhuluma ukubhadala izikweletu zabantu. Inconsistency besikhona khona lapho ku-currency. So angazi ukuthi ngoba inhlangano yakhona u-president aseyihambile for the past 2 years iminingi kakhulu, so awukaphumi lutho olubambekayo.
Kodwa phela abanye bangathi yile yimizamo yakhe yokuthi avuselele umnotho weZimbabwe njengokwethembisa kwakhe.
Imizamo siyayibona but sengikhangelisisa kakhulu ukuthi la ma-businesses akhona kathi seZimbabwe ayavala ngoba i-environment yangkhona kayenzi, imali yakhona kayenzi, sithi izimdola kodwa isebenza khona lapha eZimbabwe kuphela, ayisebenzi kwenye indawo.
Nxa sikhangele njalo ukuthi yona le mihlangano yangkhona ichu kuba kunxuswe abaphathi ntambo labanye abacebisi bakahulumende labosomabhizimusi, kuye kube kudingeka na ukuthi umongameli Mnangagwa abe khona khona ngale?
Ngombono wami yokungadingeki ngoba masikhangela even labalutshwane bona laba bomongameli abakhona bebethumela nje abantu ukuthi be-attend. Ikakhulu mina bengingaprefer ukuthi kuthunyelwe osomabhizinisi lama inhlanganiso eziningi uZimbabwe National Chamber of Commerce inhlanganiso eziletha abosomabhizinisi ndawonye. I-problem engiyibonayo esila eZimbabwe ukuthi uhulumende yena nguyo ofuna ukudrive investment on behalf of ilizwe. But sesibone ukuthi uhulumende ama-parastatals onke nje jikelela they are not doing kuhle, ayenzi kahle. So kuyabe kulula nje ukuthi osomabhizinisi beyibo aba-interact labanye abamabhizinisi ngoba lapha imali esiyibonayo lapha eyabe ikhishwa eDubai iyabe ikhishwa i-Standard Bank in Africa. So kuyabe kutshengisela ukuthi ngabaloni lawa. So ama-businesses alapha asoze kwanisa ukuthi athole imali zakwamanye amazwe basephinde besevise amaloni nalayo, kuzaba nzima.
So wena ucebisani-ke uhulumende ukuthi ngabe uthatha manyathelo bani nxa sikhangele isimo esiseZimbabwe ukuthi kakulungiswa lutho oluthengiswa phandle kwelizwe?
Imbono wami ukuthi ikakhulu indaba ye-currency le imali yethu yaseZimbabwe. Okokuqala ukuthi imali yethu yaseZimbabwe isebenza khona lapha within Zimbabwe, ayisoze sithi iyimali engaka le ngaka le America or kumbe le South Africa. Lokhu kwenziwa within i-black market le RRB that is decided. But kusuka kube nzima now ukuthi thina nxa sisenza i-business lamanye amazwe directly njengabosomabhizinisi, kuba nzima ukuthi kube le agreement nje kuphela ukuthi umuntu i-business le ngizayenza imali engaka.
So kwenziweni-ke uhulumende enzeni?
Mina mboni ngani uhulumende asihlaleni phansi sekele ukudla khonokho okulutshwane esilakho ngokuhamba ngoba ama-trip angkhona amaningi kakhulu. Kodwa akula lutho esilubonayo lubambekayo esingalubamba kathi silukhombele sithi nanga imihlangano yethu le sokuresulte ukuthi sokuzaba lalokhu lalokhana. Kuba nzima uhulumende kahlale phansi labo somabhizinisi. Osomabhizinisi bashona bekhuluma nohulumende becela izikhalazo zabo zilula and ziclear. I-Ministry of Industry yazo azi ukuthi imali yethu yaseZimbabwe ayisincedisi ukuthi sisebenze lamalokisini okwamanye amazwe. That's why i-economy yethu isiranwa yilabo esibathi ngosiphathelene abayibo ababe ne-forex. So kuba nzima kakhulu ukuthi uhulumente ene eqalisa ukudila lezinto phezulu ngale engabuya ngaphansi la kuma-basics ukuthi khona ilizwe lingalungiswa njani, kungakuba nengqubela phambili njani, ama-industries angasebenza njani. Ngoba as long as singenala industry ukuthi eDubai sebe siyadingani mina angizwisisi ngoba asila industry kade sesikhuluma kunje. Ama-industries akhona bathwele nzima and they are working at very low capacity and ma beproduce izinto zakhona zisuka zidure kakhulu. What more naso kulo muntu ofaka imali yakhe e-expecta back, kuba nzima kakhulu. So mina mbona ngani uhulumende engaqaleli phezulu khona ngale akaqaleli kuma-basics phansi na azwisise induku ezihlangana labo somabhizinisi.
lo gebe kungumnumzana Andrew Zwambile ingcweti ecobongola ezomnotho engusomabhizimusi wakobulawayo sixoxe laye ecingweni ekhona ngale obulawayo. Kulayo lamhlanje sikhangela uhlupho lokutholiswa kwabantu inhlanyelo lokulimisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Ikansili yedolobho leHarare ikhuthaza izakhamizi ukubana zigcine izinja ngendlela eqondileyo njengoba leli dolobho selihlaselwe selibalelwa kulawo alodubo olukhulu lokusabalala komkhuhlane wobhova okwe-rabies. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDokotela Kutsai Masunda okhokhela isigaba ese-epidemiology lokwenxathelwa kwemikhuhlane kuleli dolobha phansi kwe-City Health Department uthi kuqakathekile ukuthi balondoloze izinja zabo abantu ngoba lesi sifo sesikhona.
The issue is that Harare is now a rabies zone, so we need to increase, I think, community awareness.
Udaba olukhona lapha yikuthi idolobha leHarare seliyindawo elesifo sobho. Yikho kuqakathekile ukuthi sifundise uzulu ngalolu daba baluzwisise.
Uthi noma sibonakale ezinjeni sisiye ebantwini lokhe bebalutshana kakhulu bengaba ngababili kumbe abathathu ngomnyaka, abanye babo bengaba bebuya kuleli dolobha belunye emaphandleni babuya ngapha ukuzodinga usizo lwezokwelatshwa. Uthi okudanisayo yikuthi abantu bagcina ke begcina izinja zabo ngendlela engayisiyo zigcine ziluma abantu.
We hover around 3,000 to 4,000 dog bites in a year, and the majority of them happen in the.
Sidlalela ku 3,000 siya ku 4,000 abantu abalunywa izinja ngomnyaka. Iningi labo kumizi ehlala abanengi efana le Glenview, Warren Park, Kambuzuma, Tafara, Lembare.
UDokotela Joel Tapi ukhuthaza uzulu ukuthi athole usizo lokwelatshwa ngokuphangisa ngoba belomkhuba wokuthi bengabona isilonda sisincane bengayi emakliniki loba ezibhedlela.
We do advise as doctors or as a medical fraternity that
siyakwayisa njengamadokotela ukuthi ungalunywa yini ungazi ukuthi yavaccinatewa yini noma usazi sibili gijima uye kuklinika uyothola usizo uhlatshwe ivaccine.
UDokotela Masunda uthi abantu kabebe lomkhuba wokuvalela izinja zabo bahambe bezibophe ngentambo ethiwa ilishi njengokudingakala phansi kwemithetho kamasipala eyamapayiloze, njalo bahlabise izinja zabo amajekiseni okuvikela umkhuhlane wobhova kulokuthi bamelele ukuthi lesi sifo sihlasele abantu.
Because it's cheaper to vaccinate a dog. It's cost, I think, a dollar or even less to vaccinate a dog. To vaccinate a
kuchiphile sibili ukuhlabisa inja yakho kubiza nje idollar, kodwa ukuvaccinate umuntu kungabiza ikhulu lamadola eMelika.
Ingcwethi zezempilakahle kwikhansel yeHarare zithi imithi ikhona okwamanje noma kusiba lezikhathi lapho esilela khona lokungatholakali. Abenhlanganiso yokulondolozwa kwamalungelo enyamazana zendle lezifuyo e-SPCA ibhekana lodubo lokugcina imithi esetshenziswa-ke kumajekiseni atshiyeneyo ukuvikela imikhuhlane enje, besithi lokhu kubangelwa ngokusilela kwamandla kagetsi ngoba kusuka kungasebenzi kakuhle. Ukungamanga kuhle kwesimo somnotho kubangela ukuthi abantu behluleke ukugcina izinja zabo kakuhle. Okuthi abe-SPCA bathi sebethola izinja ezifika kuchumi kusiya kwamachumi amathathu 30 ngelanga eziyabe zizulazula ezitalateni. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu elimela ilizwe leZimbabwe lama-Warriors uJoy Antipas useveze ithemba lokuthi iqembu leli lizathola yonke imiklomelo yomithathu ngemva komdlalo walo leZambia ozaqhutshelwa kweleZambia khona ngale kusasa. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikamu lezi mbabu likoto zwega kuru nga pala ndelibu mdlalu wano puchuzwa unyemva kukubalibu mchigilo panga 0-0 mdlalu nwalua kukala wesipa asika group H mndi wano kutinga maka mbaza finyile la uya jwala kumidlalu kutinga incha antuze zwega zula se Africa Africa Cup of Nations mwomnyaka 2021 na loko kile ikamu lezi atiwa na lele Zambia kusasa litina impu imeleza tutugisa matuba alu kukubalibu ngilinye la maka mbaza pumile la uya jwala kulu mndi wano we Afcon wanaoza kuchelo elizo nila se Cameroon mwomnyaka 2021 opete iskunle sokuba umqeqeshi weqembu lama-Warriors uJoey Antipas utshele intatheli zindaba zemidlalo phambilini kokusukuma kwaleli qembu lilibhekisa kwele Zambia ukuba kuzamele bebophe ziqine ukuze bethole imiklomelo emithathu.
We are playing away from home, so we can't just go full out.
Sizabe sidlala singekho ngekhaya, yikho ngiya sisoze sihlasele singaqhizeqhakala, kodwa kumele seluke amasuraza sisebenzela njengeqembu. Njalo bafana bengabakhali phambi kwegedi, silakho ukuphenduka sile mpumela enhle.
Iqembu le-Algeria ilelihlezi phezu kwesibaya sika-group H lemiklomelo emithathu ngemva kokuba libhaxabulele Zambia nge-5 kanya emdlalweni walo wakuqala kuthele kutswana lele Zimbabwe alo mklomelo owodwa iqembu ngalinye. Kusenjalo lokhu kungakacaci ukuba yiliphi iqembu elizaphakamisa isicoco seligi lonyaka kwele Zimbabwe ngemva kokuba wonke amaqembu amathathu ahlezi phezu kwengalane bengutshikilobhanqa kwimidlalo ayidlale ngempela viki edlileyo. Iqembu le-Cape United lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo engama-55 ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa 2-2 lele yada ngensonto. Endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Indona elile miklomelo engama-53 njalo elibe ngutshikilobhanqa 1-1 lele wange ngomgqibelo. Iqembu le-FC Platinum lalo lile miklomelo engama-53 njalo lihlezi endaweni yesithathu ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa 0-0 leqembu le-Highlanders ngomgqibelo. Kwimidlalo emithathu eseleyo iqembu le-Cape United lizadlala lele Dynamo Selengezi Platinum Stars kanye lele FC Platinum. Iqembu le-Chicken Indona lizadlala lele Bulawayo Chiefs sele Herentals kanye lele Tel 1, kuthi iqembu le-FC Platinum lona kumele lidlale lele Chapungu ele-Black Rhinos kanye lele Cape United. Emsileni wengalane iqembu le-Bulawayo Chiefs litshelele lahlala endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane ngemva kokunqotshwa nge-1 kanya elikwenziwe ngelemanyika Diamonds. Iqembu le-Chiefs lilemiklomelo engama-35 lanhlanu okulinani liphethwe liqembu le-Herentals lona elihlezi endaweni ye-13 njalo elinqobe lemushoni Stars nge-2 kanya. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu le-Wange lona elilemiklomelo engama-33 kuthi iqembu le-Yada lisendaweni yesibili nxa usuka phansi lilemiklomelo engama-32. Iqembu lemushoni Stars yilo elijeke amanye amaqembu wonke lilemiklomelo engama-33. Kwimidlalo emithathu eseleyo ukuthi iligi efika komlindi yacina iqembu lemushoni Stars lizadlala lele-Tel 1 eleze-PC Caribe kanye lale-Yada. Ele-Yada lona lizadlala njalo lele Harare City kanye lele Triangle. Iqembu le-Wange lona lizadlala lele Herentals ele-Tel 1 lele ZPC Caribe, ikanti livele lilomdlalo okumele liwudlale lele Triangle wadluliselwa phambili. Abafana bebulawo Chiefs bona kumele bedlale leqembu le-Chicken Inn ele-Highlanders kanye lele Herentals, kusithi ele-Herentals lona lizadlala njalo lele-Wange kanye lele-Chicken Inn. Amanye njalo amaqembu alokhu elwisa ukusinda ekugunyulweni kwisigaba saphezulu ngabalisa ele-Tel 1 ele-Triangle kanye lele Harare City. Njalo ele-Tel 1 lona lizadlala lele Mushuwane Stars ele-Wange kanye lele-Chicken Inn, ikanti ele-Harare City lona kumele lidlale le-Yada ele-Dynamos kanye lele-Ngezi Platinum Stars. Kube sekusithi ele-Triangle kumele lidlale lele-ZPC Caribe, ele-Yada ele-Dynamos liphinde njalo lidlale lo mdlalo walo wadluliselwa phambili okumele liwudlale lele-Wange. Kusenjalo inhlanganiso ye-Premier Soccer League siyethule umbiko othi umdlalo wokudinga intshantshu zalonyaka kumncintiswano we-Chibuku Super Cup uzadlalelwa enkundleni e-Papa Fields koBulawayo mhlazingama-30 kuyona le inyanga kaLwezi. Amaqembu azadibana ngosuku lolu ngabalisa ele-Highlanders kanye lele-Ngezi Platinum Stars. Wona adibane emdlalweni weligi ensukwini ezisanda kwedlula umdlalo wafika emaphethelweni zingutshikilobhanqa 1-1. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Siyambonga ke uNjanji lapho ukuze sigqibe uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ezinye zenhloko zendaba kade silazo namhlanje. Amagqwetha amela induna umnumzana Felix Nhlahla Yamangwe ndiweni athi asalungisise amaphepha okuphikisa emthethwandaba isinqumo esithethwe zinduna sokuthi aphume esikhundleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo Braxitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.